Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uTanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Elingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 olwesithathu mhlazi u-24 Ncwabakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa wethesa ibandla le-ZANU-PF umlando wokuphuza namaphepha okuvota ngenjongo yokuthi kuvote abantu abalutshwana kobulawayo laseHarare.
Selokhu ngathethulwa yingwe ngikupolitics, angikaze ngibone i-election efana laleyo ebesikiyo namhlanje.
Uxolozo lukandaba lamhlanje ngolwesine mhlazi ku-24, amagqwetha enhlanganiso alwela ilungelo likaZulu alobele i-commission ebona ngokugqutshwa kokhetho e-ZEC ekhonona ngokwethuselwa kwabavotayo ngamalunga enhlanganiso ye-FAZ esekela ibandla le-ZANU-PF.
Kuyikwethusela kungokungahambisani lokhetho olukhululekileyo, ngokunjalo kwenza ukhetho lolu ugcizeleleke phezu kwelezi ezinye izinto esizibonileyo ukuthi lukhetho lungakhululekanga.
I-Commission yezokhetho i-ZEC ithi izazisa impumela yokhetho lukamongameli ngomvulo ozayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa wethesa ibandla le-ZANU-PF umlando wokuphuza lamaphepha okuvota ngenjongo yokuthi kuvote abantu abalutshwana kuphela kobulawayo laseHarare. UChamisa utshele intatheli zindaba izolo ebusuku ukuthi ibandla le-ZANU-PF likhanya selitshaywe luvalo ngoba libona ukuthi liyanqotshwa. Kodwa isiphathamandla se-Commission yezokhetho e-ZEC umnumzana uTloyile Sligwana uthe ukuphuza kwamaphepha lokhu kubangelwe ukuthi bekule ndaba eziphathelane lokhetho emthethwandaba. Sixoxe lomunye wabancintisa ukuba ngukansila ku-Ward 1 kobulawayo engowebandla le-CCC umnumzana Mbuso Siso.
Selokhu ngathethulwa yingwe ngikupolitics from year 2000, angikaze ngibone i-election efana laleyo ebesikiyo namhlanje. Ukubana kuyathi kusiyavulwa i-polling station kungela ballot paper, njalo i-ballot paper lingayinspekthwanga, ngilesimanga ngilesithuli sokuthi thina njenge-opposition nxa singavelelwa ngesikuvelelweyo sihambe kwi-election engela inspection ye-ballot paper, i-election ephuze ukuqalisa kumele iqalise ngo-7 ngapha ngakithi ku-ward 1 yaze yayoqala ngo-11 esithole lapha ku-polling station ade ngivotela khona yaze yaqala ngo-1 o'clock. Kambe singathi thina nxa sesidliwe bese sikhala ngokuthi sidliwe, ngoba mina ngibona yonke into leyi kayenzakalanga ngendlela eyiyo. I-ZEC ayiwuphathanga umsebenzi ngendlela eyiyo. Ngingazi kumbe kube lesandla sokunye kube khona, kodwa-ke hatshi leyi election esibe layo ngenye i-election engingezake ngiyichaze ngiyibize ngegama.
Lo-ke ngumnumzana Mbuso Siso ongomunye wabancintisa ukuba ngukansila ku-Ward 1 kobulawayo engowebandla le-CCC. Siphinde saxoxa lesikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo umnumzana Swithani Chirotsa.
Ukuphuza ukuvula kwama-polling station kobulawayo sibona kuyinto enzwe ngabomu, ngoba sinanzelele ngesikhathi siyenza i-voter registration ukuthi ZANU-PF bithatha abantu abaningi abavela emaphandleni ibabhalisa lapha kobulawayo. Esikunanzelele emini yayizolo ikuthi besekulamakhombi akade ethutha abantu ku-Ward 1 uyahambisa kuma-polling station ukuthi bavote. So sibona ukuthi khonokho ukuvula ama-polling station beqamba amanga ukuthi ama ballot papers kawakho bekuyimizamo ekuthi bona laba abavela emaphandleni benelise ukuvota edolobheni. Njalo iZanu PF ihaza amaphepha amaningi idolobho lonke. Amaphepha lawo ale message ethi yona abantu bengayivota ngenxa yokuthi ukhetho lurigiwe. Thina njengebandla le-Citizens Coalition for Change asizange sibe lombiko onjalo. Kusithi ukuthi laba abantu ade behaza amaphepha esicabangela ukuthi ngabezana uPF bebezama ukuthi beyehlise inani labantu abavotela i-CCC besenzela ukuthi inani labantu abavotela uMnangagwa likhanye liphezulu. Siyathaba ukuthi abasekeli bethu abaningi baphume bayovota babonile nje ukuthi lokho ibe imizamo yezigilamkhuba yabantu vele abangacholekanga, abantu abangelambeko ongcolisa idolobho lonke besebenzisa izimali eziningi ukuthi beqamba amanga esithi thina ngesikhiwa i-electoral malpractice.
Siyabona ukubana ugatsha lwezokhetho olwezek luthi lona okubangela ukuthi baphuze ukuthi bathumele amaphepha yikuthi bekule ndaba ezisemthethwana ndaba ezibangele lokhu. Lina liyakholwa na ukuthi lokhu kwenzakale ngenxa khona ukukumbe kwenzwe ngabomu ukwenzela ukuthi abantu bangavoti ngobuningi kobulawayo laseHarare?
Ama polling station amanene namhla kazange avulwe isizathu singesokuthi ama ballot papers kanjiswanga kuma polling stations ngesikhathi. Siyazi thina ukuthi ama polling agents alala khona e polling station elinde amabhokisi njalo kuyakuqathela ukuthi kungakaqaliswa ivoting kuhle kubalwe lawo ma ballot papers. Kodwa izeka yenelisanga ukuthi kwenze ngesikhathi lokho sijibani ukuthi inhlanganiso ehluleka umsebenzi. Okunye esikubonileyo ukuthi kuseke kwayangisa ngoba kwezinye indawo ama ballot papers la afike ngezikhathi zemini, isikhathi izabo 3-4 PM, ihola lika 4 sure kambe sure. Kwezinye indawo ama ballot papers efika ngo 5 PM, ilanga selichonile vele. Sibani ukuthi abantu ababelindile kuyabe sokufuna labantu abalesineke. Okunye sikusolayo kakhulu kubekwa kwamatafula ngaphandle kwama polling station. Amatafula la besibona amalembu eZanu PF, sibona njalo bethatha amabizo ebantwini bebuza ukuthi bavote njani, njalo kuthathwa amanombolo zefoni. Lokhu sithi ukuthi abantu babengakhululekanga ukuthi behambe elizweni labo.
Hello ke ngumnumzana Swithan Chirotsa isikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo. Ngolunye udaba, amagqwetha enhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights aselobele i-commission ebona ukuqhutshwa kokhetho e-ZEC ekhonana ngokwethuselwa kwabantu abavotayo ngamalunga enhlanganiso esekela ibandla leZANU-PF ethiwa yona i-FAZ. Amalunga alinhlanganiso abefake amatafula phandle kwezitishi zokuvotela endaweni eziningi zelizwe izolo ebhala amabizo lemininingwane yabantu abavotayo. Ukuhlaziya lolu daba ke sizwe ingxoxo uNtungameli Nkomo weStudio 7 ayenze lo mnumzana efidlela Ncube.
Kuqondile lokho okuthiwo ngamagqwetha ukuhlangana kwabantu kufakwa kwetafula lapha kwepolling station kwesinye isikhathi kumamitha angaphansi kwe-300 meters. Kuyahlupha kakhulu ngokuba kuyikwethusela abantu, kuyinto engekho emthethweni, kuyinto engamukelekanga ebantwini abalenjongo yokubamba ukhetho olukhululekileyo. Laba bantu abatholakala kulezi zitishi besithi baya-researcher, besithi bafaka itafula lokuthi bakhangele ukuthi ngaba abantu bavote njani. Yonke lento ilenjongo yokwethusa abantu ukuthi abantu bacabanga ukuthi kabavikelekanga, ngokunjalo bagcine bevota ngendlela akade bengasoze bavote ngayo. Kuyikwethusela kungokungahambisani lokhetho olukhululekileyo, ngokunjalo kwenza ukhetho lolu kugcizeleleke phezu kwelezi ezinye izinto esizibonileyo ukuthi lukhetho lungakhululekanga.
Sibone abanye befaka umthetho ezandleni zabo bebaxotha abantu labo, abantu abafana labo Themba Mliswa oncintisa elilunga elizimeleyo, labanye abe-CCC. Kanti abanye babikwa bexotshwe ngamapholisa, kodwa endaweni eziningi amapholisa abikwa engenzanga lutho. Ungathini ngalokho?
Izinto ezinjalo zibanga ukuthi kugcine sokulempi elizweni sekulokuxokozela elizweni sekulodlame elizweni ngoba abantu bagcina bengelayo enyinto abangayenza ngaphandle kokuthi bazifuqele ebona ngokwabo ngoba nanku phela amapolice abukele kabavikeli abantu bafuna ilungelo labo ilungelo leli labuya ngegazi ilungelo lokuvota labuya ngegazi kwafo khokho kwafo khulu kwafa abafowethu kwafa odade omama kwafa abantu abaningi kakhulu ukuze sibe lemvumo yokuvota ngakho kulilungela abantu abangasoze balithathe kancane kubona belisukumela ukuthi balivikele nxa bebona abantu befaka amatafula besethusela abantu endaweni zonke nje lapho bathanda khona yinto engamukelekanga ukuthi abantu bethuselwe ngalendlela ngakho ke abantu ubona sebezisukumela bezenzela bexotha yona fazi leyo kuwukuthi umthetho ubukele nje kawenzi lutho okuyinto nje eyenza ukuthi lolu khetho kugcizeleleke ukuthi kuyadlalwa nje kakhulu asovote ekhululekileyo la kancane.
Hello ke ngumnumzana Efi Dlela Ncube ohlaziya izimbusazo wexoxa icingweni lo ntungameli inkomo weStudio 7 ekwobulawayo. Imbiko esithola kwezinye izigaba ezijene zelizwe ezibalisa iTV iMakoni ikhomba ukubana ibandla lesisis lilamavoti amaningi liyanqoba ukuthi eNorton obemela iNorton edalele phelamende umnumzana Themba Mliswa usevumile ukuthi unqotshiwe ngumnumzana Richard Tswangirai owesisis. Ikhomishini yezokhetho iZEC ithi izakwazisa impumela yokhetho lukamongameli ngomvulo ozayo. Likhomishini yazise njalo ukuthi abazakwethula impumela ingaveli kuZEC bazajeziswa. Kusenjalo abantu abavotile kwezinye indawo kobulawayo eziphuze ukuvulwa banze baqeda lamuhla emathathakusa. EHarare kwezinye indawo belokhu kuvotwa ngesikhathi siya emoyeni. Omunye wabahlola lolukhetho kobulawayo umnumzana Thembelani Dube uchasisele usithandekile Mhlanga weStudio 7 akubonileyo kulezo ndawo.
Lo Fuliana umantu wakule business center kwenye kule police station kwa kwenye tende ekhathi bakule fithi izinto ezitha nxa ususiya ebusteni lapha so yikho lapho besikhona kathesi sisanda kunanzelele ukuthi i-police station naleyana ivule ngo-1 emini namhlanje lokufusilela amaphepha so bebakhaya ukuthi bazavala ngo-1 ekuseni izindlela ngamafitshane ukuthi kusanda ukusilela phakathi kwamabithi abantu lokhu bebaningi apha kwequkula abantu abamele ukuthi bavote sebevotile nje abadlula phose amakhulu amane baningi ayisiwe yonke indawo lapho kugcwele khona abantu sebesadlula lakibo mketha kubo-Baptist Church ngale lapho sike kule qukula abantu ngoba la indawo yakhona iphalise nama-1 ukuthi iphole izinto zonke soba sebevula ngama-1 so ngezindlela sebesikhanyisa nje ngamalayi khona lawo esola ngoba ngama-endi so indawo yakhona nje ezinye lamagetha acacileyo ngoba kusetshenziswa amasola.
Like laxoxisana yini labantu njalo bathini ngalesi simo?
Olukhona ukuthi kulabantu abangomama nxa sokunje seminyameni baya bengasaphathekanga kuhle ngenxa yokuthi izindawo lezi ziyakwazi ukuthi eziningi zakhona zake zigcwele imtigilamkhuba abantu abangathatha i-advantage ukubona abantu abalokhu bethanje ngoba nxa kuyukuthi umuntu ukhaya ukuthi uzaqeda ukuvota ngaipolentation izavala ngo-1 ekuseli kokhaya kuba lohlupho kakhulu ikakhulu ebantwini abangomama.
Bengabe bekhona yini abanye abakhaleleyo lababona bebuyela ezindlini kumbe abanye abakade belokhu besiza ukuzovota?
Abasoze baswelakala abantu abadela emoyeni ngenxa yokuthi abanye phela bavuke ekuseni ngamasikisi bezitele ukuthi kuyaditha u-8-sehwamgwabo wathumela bathumela khona kodwa benaso kumele avuke ekuseni ngosikisi ukuthi uyabe zile ephumendlini mhlawumpe ngabo-5 ngoba abanye baphume ngama-4 ngoba abanye bengaqoda lapho intalilaphadi kodwa khona mina bebesibavuke ngama-4 baqalisa ukuthi amabizo abo besuka lapho besiya laphana kodwa ngokunjalo bele laba abafana labekhathi bathi ematendeni labo bavuke ekuseni ngovini kodwa balinda ngoba isikhathi semini lapho kuqakeka ukuvota so naturally abantu laba-agressiwe njalo abaningi bacela bekhalala.
Ezinye inkinga elibone abantu bebhekana lazo yiziphi kulolu hlelo?
Kunanzelelayo ukuthi umuntu nga efike endaweni azitshele ukuthi uzavotela khona ukuthi imikhathi yathengiso kade ingekho futhi kuthi ezizolase liphosele kwenye indawo le i-voters roll njengoba siyakwazi kuba le-demitation abanye abasazange ba-checka amabizo yabetele ukuthi eminyakeni edlulileyo ukuvotela phana singasefika kapha tho ukuthi ibizo lakhe selishisiwe laphosela kwenye indawo ekhathana laphansi lakhonokho ukuthi abanye abantu bayalinda kodwa kungaphumike impumelo esaileyo ukuthi khonokho abakulindileyo kuzaphuma sikhathi bani mbe ukuza kuyasikhathi bani singakutho ukuthi lawo maprolalindileyo ungacathi ukuthi azakuya ngasiphi isikhathi so konkana kuthena kusenza ukuthi abanye abantu bakhalale njengoba siyakwazi ukuthi ilizwe lezimbabwe abantu ngabantu abazisebenzayo so esikhathi esiyangumuntu yaseangasilangalase lonke selinasifike ngazangeasuke khonapha endaweni ethize abe sicabanga ukuthi mana asuke kathethu uzathi mhlawumbe sephenduka mbe angasaphenduki itele ilani ethethwana
njengenhlanganiso yezesine ehlola lolu khetho lingathini ngalo
sizakhiphaka umbuzo umbiwo ogcweleyo njengoba abantu bokubesavota zakhe kumbike umbuzo ogcweleyo ngokuthi uhambe nda kodwa kwakhathi esingakhuluma ngalokho esikubonayo lapho esihamba khona esikulandzelayo ukuthi nxa abantu bengasavota ngesikhathi basikhangele ukuthi bavote ngaso ukuthula lokhu bekulondoloza kabakho asebesenza ukudlawunza so ngokunjalo-ke siyakhuthaza ukuthi abantu baqhubeke besenza khonokho beziphatha ngaleyo ndlela lokuthula phakathi khonokhana yinto esiyikhuthaza kakhulu siyinhlanganiso yezimbabwe electing support network izesm sileke sikhuthaza ukuthi okwenzakeleyo kathesi sasingakukhangelanga ukuthi izakwenza ngoba eminyakeni yonke wakuvote kuhle ngesikhathi eziqondileyo kodwa kathesi kunanzelela ukuthi hhayi ngantha kulezigwethazo zaleleyo so siyakhuthaza ukuthi inhlanganiso yezesm ingathindi ikwenze lokhu ngoba kuyahlukuluza abantu abezisele ukuthi bazovota kodwa bagcinele sekulizele emoyeni njengoba kunenhlanganiso eziground lapha ezibhodabhodayo so ngathi siyaxoxisana labo sihlangana labo khonapho labo bebona khonokho esikhathi ububonayo njengakhona amabandla bakhona laba abakhangela bezimele zikhona inhlanganiso ezina kwamanye amazwe hayi bakhona.
Alo-ke ngumnumzana Thembelani Dube isikhulumeli senye inhlanganiso ezihlola ukhetho oluqhubekayo elizweni ezesin koBulawayo obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi umkhuhlane wendingindi uqhubeke uhlasela abaningi koBulawayo kusukela uqhamuka ngozibandlela. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uthi ulesiqiniseko sokuthi uzanqoba kukhetho. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kuhlelo lapho elithumele khona imilayezo yenu nge-WhatsApp.
Studio 7 linjani lonke? Hayi, siyabonga, siyalubona ukhetho olwenzekayo ekhaya mpela kwelaseZimbabwe. Hayi, umnomzana mpela upresident wethu, hayi yena ubugebengu yinto zakhe mpela, kodwa hayi sizohlolisisa sibone nje ukuthi imphumela izoba njani. Kodwa hayi, mina ngendlela engibona ngakhona ayakuthembisi mpela, kusasesemnyame ebusweni benkawu, kusasemnyama. Babhizi basroba right left and right ngaso sonke nje isikhathi, siyarojwa akukho nje into ehamba kahle nje ekhaya. Kusho ukuthi sisazophila sikwamanye amazwe kuyofuneka nje ukuthi sibekezele bafoti nabodade wethu, mhlawumbe ngolunye usuku uNkulunkulu uzosiphendula. Sithandazeni, sincengenini ukuthi uNkulunkulu asiphendule imithandazo yethu. Ngolunye usuku nathi labe silokhu sibavakatshele emazweni abo bazogcina sebesiza kithi. Siyabonga Studio 7 ngezindaba elisithumela zona njalo imihla namalanga. Lani liphathiseke, kwabasekhaya liphephe. Imlomo yenu ingabi mide kakhulu. Makungafanelanga ukukhuluma ungakhulumi, khuluma lapho okufanele khona kuphela ukuthi ukhulume, ngoba nempilo zethu kufanele ziphephe. Siyabonga kakhulu lo okhulumayo Mmelo Sikhumalo wangasedandanda emzola le phansi ezihlahleni ezinkulu. Ngiyabonga.
Studio 7 ubengikelayo fokasibanga ngebhansi elupanile. Mina bakithi ngizwa ngisiba lusizi, ngizwa ngisiba lusizi kakhulu ngendlela eyenzakalayo ekhaya, eyenziwa ngabafowethu, eyenziwa ngabodadewethu, eyenziwa ngabazali bethu, okungangokuthi mhambe bangaze bavotele izami futhi iminyaka yonke lokhu behlala bevotele iphathi eyi-1, okungangokuthi mhlambe shuwa kababoni yini le nhlupheko esinayo. Namhlanje bona laba abantu okuthiwa abantu abakuthi abalima bayenzani bayenzana benza ama project wathi abanye ngobuningi babo izinto lezi babuye bazozithenga ngokusebenza kwabo ngaphandle emazweni bebalekele uhlupho bebalekele ukushwela kwemisebenzi ekhaya bebalekele ukuthi bayantu babo bayalamba bayaqhwanda lapha baqhwanda khona emazweni la bazweni baphila kabuhlungu abazali boni bethu bebathathe ilokuzeni amavoti banikeza izizani bathi izani ilungile ngoba izani yabi banikeza indumba mhlaba mhlazana wamavoti banikeza indumba mhlazana bekwenziwa amameeting igqoka izintharo lezi zigqokayo izigqokelwa ukuthi ngoba liziphiwe kanganani yini lingacabangela abantwabenu lamadoda eni labakhwenyana beni labo malumakazane wenu abangaphandle abangekho abaphila kabuhlungu
ngithi leyo zanu bayakutshengisa ukuthi balovalo besaba ukuphuma esikhundleni kungakho ke babona ukuthi liyamuhle izinto azibamelanga kahle sebezama izindlela ezingamanga kahle ngitsho noma bengathi bayawina eqinisweni elihle abantu ozabejuthile especially abantu abaselayinini ngalesi sikhathi elinde ukuvota
Studio 7 linjani ku-Studio 7 basakazi lonke linjani hhayi ngilethe ukubonga kuphela namhlanje ngilethe ukubonga kuphethe uNkulunkulu alibusise ngalokho elikwenzayo ukuthi nikinde izindaba ezinhle uNkulunkulu alibusise
Studio 7 siyabingelela siyabonga kakhulu umsebenzi sesisafika emaphethelweni okuzama ukuthi siye ku-election hhayi siyabonga kakhulu kodwa silokushaya uvalo okuthize sikhona lathi lapha ukuthi sizovota kodwa uvalo lona ngeke lelo lusishaya ngoba siyazi ukuthi i-history eZimbabwe nge-election vele banjani ngabe kuthiwa abantu beZimbabwe bonke bayakubona lokhu mina engikubonayo ngaba asikho kuyonke le nkinga ngoba ukuvota ukuthi umuntu enze intando yakhe intando eningi ilandele uma kuthi amaZimbabwe asevotile izekhi ayikhiphe imphumela yabantu iye kubantu nge-free and fair odliweyo udliwe owinile uwinile akula muntu ole-right ukuthi ethi abantu uma bevotele kumbizane free and fair ukuthi akubuse i-KBC no asikho njalo but intando eningi uma abantu sebefuna i-KBC ukuthi iphathelelo likamthaniya izanu PF labantwana bezanu bona abasupport izanu abavume ukuthi amaZimbabwe asefuna ukuphathwa i-KBC into esabe sifuna i-fairness so labo abezekhi ngibaxwayisa ukuthi abakhiphe imphumela ngokukhulu kushesha mangakuthi sikhona and bengathathi ihlangothi uma kuthi i-KBC winile abanye kumbuso uChamisi kwesezosikucela lami yikhona manje ngizovota ngivota ngobuhlungu ukuthi ngifuna ukuthi ngikhiphe ujob scala ejele ngevote lami ngoba ngiyabona iZimbabwe ilokugcindezela kakhulu abantu abangaboni ngasolinye layo siyabonga singathi uNkulunkulu ngabusisa amaZimbabweni ukhetho luhambe kahle ngendlela engifanele sithi God bless Zimbabwe amen siyabonga kakhulu Studio 7
sile sicelo ezingumuntu lowo obizwa ukuthiwa uphethe zombusazwe ukuthiwa ngiangilishoni sibanda lo muntu lo sicela ukuthi ngakuthi uyamambijana into yakhe leyazama ukuyikhuluma le asupport iparty yakhe leyo isupportayo enkulu siyacela ngoba useke ukudisturb abantu angistoni sibanda lo umuntu wezanu PF straight ulicubungule ezombusazwe hhayi akusilo qiniso leke umuntu okhanya ngani nje kazazi lokuthi uthutsha ngaphi uya ngaphi akula muntu oxa kule zombusazwe othatha isayidi eyodwa mnyaka yokunkuhlala ekhuluma into eyodwa sicela sihloniphe umuntu engabe siqede idatha ngokwenza into zakhe ezingaqedakali ngazokhaliwo siye sabe ukuthi kuyaphesipa kulipabhuleki yestudio seve siyathethisa ngampela siyamthuka lo muntu lo uyadelela lo uwezositshela into yakhe ebolileyo engaqedakali engazokaliyo lokuzama ukuthi kathule vele ngabe bekukhuluma kugroupu lethu leli ngoba siqedele idatha siyavula inonsense yakhe singakwathi kule nto zayikhulumeki kangako siyacela ngomusa siyacela ngomusa angiyistoni sibandawoni lo ami inonsense yakhe lo inonsense leyo yenzayo leyo siyifuni thini asithandi kulayela idoti thini asithandi siyekumlayela idoti kame ngento yakhe leyo support okusupportayo aphelele lapho kuyasidelela lo
Studio 7 siyabonga bakithi mina kakhulu yimi engibongayo ukuthi belisikhavela indaba zeZimbabwe ne-election kuningi engikufundileyo kukhona okanye endlela ade lithakaza ngayo kuningi engikufundileyo okuvela ebantwini hayi siyabonga kakhulu Studio 7
linjani emsakazweni we-Studio 7 balaleli nikunelapha sakazi okhuluma ngenkosi ophuma endaweni yasenkayi ya yazi abantu bezekhi lezanu iziyelele straight basenzela ishiti kuphela sikwateka besitshone sibhizi sisemalayinini lapha simile besenza opopayi babo befihla amaphepha besenza isitshoti sayo sokuriga sinsilokhu kwaba lo mgaba kaze sikubone okunje gaba wayekwanisa ukupheka izinto zakhe kodwa angapha akungakhanyi lokho abakwenzileyo yazi izanu siswele ukuthi yenzeni siswele siphele yamaplani okuriga seyefuna ukukusho kwenkani manje lo nyaka bayicinde intaba baphume bephile mna ngagoka hlathwale zakhe ahlale ehlale emaplazini kwabo sijwayela kabi sithone silinde amabhalothi lapho ezenzani nto abazwayo besithiwe badiliwe amakhotho amakhotho okwenzani ukazi umonzora wathi efuna ukuwithdraw babesithi bona 11 days awusavumi sebeprintile so o-11 days lezi bebesenzani bebengakwazi ukhetho lolithile ukuya nini lokhu balungiselela ukuvota after 5 years bebengakwathi kulama-election azayo futhi manje wathi sesiwathi amele abe ngo-2028 kwenade bekwenza besenza iziyelele zabo la basihlele ngqondo.
Lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Njengoba sike satsho balaleli, sebeqalisile-ke ukukhipha lokho okuthiwa ngama-V11 okuphanyekwa phandle kwalapha ukuvotwa khona, okukhomba ukubana ibandla lesisi liyakhokhela ezigabeni eziningi esezibaliwe okwamanje. Kodwa-ke silentathela izindaba yethu umlondolozi Ndlovu osecingweni. Ngiyakwamukela kuhlela.
Ngiyabonga Kandi.
Ye, ungasitshela nje ngamafitshane ukuthi kuhamba njani, sizwa kuthiwa impumelelo siqalile ukuphuma, kukhona yini eselikuzwile?
Ye, impumelelo siqalile ukuphuma sibili, kodwa engingakusho mina ukuthi lapho ngikhona ngiseHarare, sengike ngafika e-Westview, saya e-Warren Park, ngangena e-Belvedere, abantu lokho besavota kuma-constituents lawo ngoba ama-ballot aphuza ukufika. Kodwa abantu njengokuthi umongameli Zolo wengezelele ilanga ukuthi namhla kube lilanga lokuvota, so abantu abakwenzile namhla ukuthi bayaqhubeka bavuke besiya kumaphuleyaofiyesafika ebudiriro abantu lokho beqhubeka bevota. Kodwa sesikutholile okwamanje sesithole umbiko ozela kummeli we-Norton akade ngummeli we-Norton uMnumzana Themba Mlisa osithumele umbiko i-WhatsApp odiyo lapha evuma ukuthi hhayi usenqothiwe libandla le-CCC unqothwe uRichard Tsvangirai e-Norton. Bekuncintisa uRichard Tsvangirai owe-CCC, uThemba Mlisa oncintisa ezimele lo Constance Shamu obencintisa imele ebandla le-ZANU-PF. Kodwa imbiko esesitholayo ukuba uRichard Tsvangirai nguye osengummeli we-CCC e-Norton.
Manje ungasitshela ukuthi ngokuzwa kwakho impumela ezinye indawo ikakhulu emaphandleni lapho okungamaphepha afike khona masinya ihamba njani?
Yena kulesona siyathola kwezinye indawo.
Siyaxolisa lapho icingo lukamlondolozi ukhanya lungeni kahle. Kobulawayo silo Anastasia Ndlovu. Anastasia, ungasitshela ukuthi unjani umumo? Hello? Mlondolozi ukhona?
Yeyikho.
Okay, besibona ngani ucingo soluyile. Ya, manje ungasitshela ukuthi nxa sokuthiwa sizike seze ukubana nxa bengezelela isikhathi kade bengavalanga baqhubekile ukuthi ukuthi abanye bagcine esinye isikhathi sicine sesichaya sokusiba khona ngezikhathi ezi abantu belele. Manje kuyahamba njani khonapho? Bakhona yini abalokhu bevulile bona kade bevalile kumbe kuhambe njani bahle baqhubeka?
Ye, ngingafika e-polling station e-Wesley Primary School lapha kade sebevele bevalile kodwa bavulela abantu ukuthi beqhubeke ukuvota. Ngifike khona ngo-1 AM ekuseni ngathola abantu bevota. Njalo okunye kunanzeleleke ukuthi abantu abaningi balele ezindwendweni ngoba ibandla le-CCC belisebenza abameli babo akade betshela abantu ukuthi bengayi ngekhaya ngoba besesabela ukubana balakho ukunqotshwa. Kodwa ngiye ngafika e-Warren Park G primary school, e-Warren Park 4 e-primary school, lapho ngithoke khona abasekeli be-ZANU-PF bethaba sifike ukuthi hayi akuvotwanga, indawo akade bengagelanga ukubana benganqoba. Ngikhulume nomunye umsekeli be-ZANU-PF uMnumzana Lamekchinyayi, yena uthi hayi ibandla lakhe kalilandaba lokunqoba emadolobheni. Kodwa abaningi bebekhala ukuthi kanti kini imbangela yokubana amaphepha la aphuza ukufika kuyini khona kuzakala ukubana iHarare yiyo eseduzane nasemakhaya, khona emakhaya amaphepha efike wonke ebusuku. So enye impumelo engiyitholileyo ne-councilling eChipinge kwenye i-polling station eyazalwa ngokubana yi-Takwirira Community Hall eChipinge South Constituency, lapho
mlondolozi isikhathi sesidliwe ngumangoye. Hayi, siyathemba ukuthi siza kubamba ngokuya kwesikhathi sizwe ukuthi kuyaba kuhamba njani. Siyabonga. Hayi, lathi sibongile. Alo ke bekungumlondolozi Ndlovu, intatheli izindaba yethu esidubela uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama ngu Chris Gande, asidibaneni njalo kusasa.